indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
kuStudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 8 ezibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso zababalisi ezibalisa iProgressive Teachers Union of Zimbabwe le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe bathi abasoze babe yingxenye yomanyano weNational Joint Negotiating Council. Ababalisi babuyile emsebenzini kobulawayo kodwa abazali bakhala ngentengo ephezulu yamabhuku lamhlanje izikolo zivulwa. Umumo ubikwa lokhu ungamanga kahle ezibhedlela zikahulumende elizweni jikelele ngenxa yokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abenhlanganiso zamatitshala ezibalisa iProgressive Teachers Union of Zimbabwe iPTUZ le-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ bathi abasoze babe yingxenye yomanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende weNational Joint Negotiating Council wona ophakathi kokukhulumisana lohulumende besithi awungeke wamela izisebenzi ngoba awuhlanzekanga njalo awukho emthethweni. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Ukunkulumo enziwe nguhulumende izolo iNJNC ibikwa ibinamalunga ayisishiyagalolunye akhethwe nguhulumende ukuzamela izisebenzi zenhlanganiso ezedlula ezilitshumi lasishiyagalombili. Inkokeli yePTUZ leATUZ egoqela uRaymond Majongwe loObed Masaraure zithi asoze zihloniphe izivumelwano ezaphuma emhlanganweni enziwa nguhulumende leNJNC ngowabona benganxuswanga kule mihlangano. Ekhuluma emhlanganweni weATUZ PTUZ lenza lezindaba enkundleni Africa Unity Square namhlanje, umkhokheli weATUZ umnumzana Obed Masaraure uthe imihlangano eyenziwa nguhulumende leNJNC ngamadlwane.
The Progressive Teachers Union of Zimbabwe, the Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, we have rejected the Apex Council.
Thina njenge-ATUZ asiyinanzi i-Apex Council, asiyinanzi i-NJNC ngoba inhlanganiso lezi zombili azihlanzekanga njalo azilanyembezi lezifiso zabasebenzi, ngakho azingeke zamela abasebenzi. Asisoze sinanzelele impumela yalokhu abazakuvumelana emahhovisini abo khona ngale.
Kodwa inhlanganiso lezi zithi amalunga azo akasoze abuyele emsebenzini ngoba abalayo imali enelayo yokuthi bayisebenza. I-PTUZ ithi amalunga ayo aza kuya emsebenzini asebenze kabili ngeviki okwenyanga yakuqala izikolo zivula, benika uhulumende isikhathi sokuthi alungisise izikhalazo zabo. Kodwa unobhala weATUZ uthi amalunga abo akasoze abuyele ngoba iningi labo lisebenzela emaphandleni khathana le mizi yabo, ngakho akwenza ukuthi bayisebenza uhulumende nxa engezanga lokho abakufunayo.
Abanye bethu bazabe behamba besiya ezikolo okwamalanga amabili ngeviki, kodwa thina sithi hayi, thina bethu abangeke bekwanise lokho, shouthi sabe silayo vele imali yokuthi sihambe, ukuthi ngihambe nginje ngisuke ngihambe ngebhinga ngiyehlala 2 days impenduke futhi ngapha, hayi ngiyabe sengidlala, asidlali.
Kodwa iningi elikhulumisayo leStudio 7 lithi ungakhulumi ngelizwi linye okwenziwa zinhlanganiso zababalisi kulakho ukuphazamisa imizamo yabo ngemva kokuba iPTUZ ithe ababalisi bayasebenza kabili ngeviki kuthi ATUZ sithi bengabuyeli. Umnumzana Adosiziba isakhamuzi seHarare uthe uhulumende uzathatha ithuba lokudabula umanyano okhona kumalunga amele ababalisi njengalokho akwenzileyo kubodokotela abakade bekhalele umsebenzi. abenhlanzi yabodokotela eZimbabwe Medical Association babikwa bebekucele likahulumende ngesikhathi abenhlanganiso yabodokotela abasafundela umsebenzi eZimbabwe Hospital Doctors Association bebefunga ukungabuyela emsebenzini.
Hayi, thina siyabakhuthaza sibili laba ababalisi ukuthi kabakhulume ngelizwe elilodwa. Hayi khona ukuthi bethi enye inhlanganiso ithi iyabuyela emsebenzini, enye isithi ayibuyeli. Lokhu kuzenza ukuthi uhulumende athathe advantage angenele kube le ngxabangqoza, kugcine sewukhanya vele ukukhalala imsebenzi lokhu abakwenzileyo sokana kusacaca ukuthi bakwenzelani. Kabakhulume ngelizwe elilodwa, bevumelane into eyodwa, yikuukuthi into leyo iphumelele.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana uSalo Siziba laye uvumelane lokuthi ababalisi balakho ukugcina sebedabukane phakathi ngalolu daba, ethi ukukhalala umsebenzi kwababalisi sokuthiye ilizwe liyimizuzu nje emilutshwane ukuthi libhidlike, ngoba kukhanya zonke izisebenzi zikhalala umsebenzi esikhathini esifitshane esilandelayo.
Ngabe kuthiwa umdlalo ngoye 100 kilometers, bona ngani sesihlalelwe yi-10 kilometers ukuthi sifike kusituation where ilizwe liyadubuka. So ngoba uhulumende uzayenzakala uzayala amademandi amateacher, amanye azadivide bazaqasa ukhupha abanye imali, bazaqasa ukukhuluma ngamazwi atshiyeneyo, bazaqasa ukuwadivide abanye bazaqasa ukuya ezikolo, abanye bazaqasa ukuyekela. Uyabona into yakhona ibe le discord. But kuqeda khonapho kuyaqalisa abanye nxa ungaso ngowindi. Yabo kuyisidakwa bekhuluma ama-prize ngentengo zotshwala, nxa kungaso zidakwa kuyabe kungama-students ema-university bevula nje manje ngo-February. Nxa ungathiwo bona laba kuyabe kungamaphoyisa lamasosha. So uhulumende ohlakaniphileyo kufanele ukuthi elalele abantu ngenxa yokuthi nxa engayekela njalo sesiteduze ukuthi ilizwe lidubuke. Senza
kodwa ukukhathaza uZulu ukuthi ilizwe liqhubeka libhidlika, inkokheli yelizwe ithule ngesikhathi amafutha ezimota lenye impahla eqakathekileyo elizweni iqhubeka isilela. Lokhu kuzanjalo ngesikhathi umpantshi indaba zemali umnumzana Mthuli Ncube ebikwa esengezele iholo lamalunga edayele ephalamende. Ngimele 27 ngiseharare ngiuGibson Bhebhe.
Siyabonga Njomane. Lamhlanje eZimbabwe izikolo zivulile ihlandla lakuqala lezifundo zalomnyaka ka-2019. Ababalisi bahambile emsebenzini kodwa koBulawayo abazali bakhala ngentengo ephezulu eyamabhuku, impahla yokugqoka eyezikolo kunye lenhlawulo yesikolo yama-school fees. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ekoBulawayo.
Abafundi lamhlanje baqale ilanga labo lakuqala esikolo, loba nje kungesibo bonke abenelise ukuthola imfanelo ezeneleyo zesikolo. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Thomas Sithole ukhala ngokuthi abafundi bahambile esikolo kodwa bengela mfanelo ezeneleyo zesikolo, ebonga ababalisi ababuyele emsebenzini.
Ababalisi bakhona ezikolweni kodwa kunzima esihlangane labo njengabazali yintengo yezingwalo lezinye imfanelo ezifunakalayo ezikolweni. Lapha sinjenje abantwana sihambile sabachiya esikolo kodwa imfanelo zabo kasenelisanga ukuzithola zonke, intengo ziphezulu kakhulu, kunzima ukuthi sikuthole konke okufunakalayo.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sithabile Moyo uthi ababalisi bakhona njalo ezikolo zikahulumende ischool fees asikhwelanga uma uqathaniswa lezikolo ezizimeleyo.
Esengakutsho ngumumo esikuwo kathesi izikolo zivulwayo ukuthi ezikolo mina esengihambekizo kumbe lapho abantwana bami abafunda khona ababalisi bakhona kade bekhanya sibili angani balungiselela ukufundisa abantwana. Ezikolo eziningi ezikahulumende mina engakhuluma ngazo i-school fees hhayi lokhu esinjengoba asikhwelanga. Ezikolo engizaziyo ukuthi i-school fees ngabe sikhwelile izikolo lezi ama-private schools, ngoba ngilaso isihlobo ezifunda ezikolo zonezo and bona bathi i-school fees sikhwelile njalo ezinezikolo sezicela ischool fees ngema US dollar.
Umnumzana Simeon Sibanda olendodana yakhe efunda esikolo esizimeleyo uthi udubo olukhona intengo yempahla yesikolo ephezulu njalo ababalisi bakhona ezikolo.
Hayi sikubonayo mhlambe kunzima, you know, in terms of ukuthenga ama uniform. Abantu abalamali, imali yethu yalapha eZimbabwe ayisathengi kangako, kodwa amatitsha la wona khona, owami umntwana yena kodwa nje uku-private school, but siyezwa nje amahungahunga ukuthi nje kuma-government school lapha ungathi amatitsha la khona, so sibone ngani nje kuzaba kuhle.
Unkosikazi Joanna Moyo uthi intengo yempahla yezikolo iphezulu akuthengeki. Ucele uhulumende ukuba angenele njalo aholise ababalisi idola leMelika.
Hayi sikhwelile kakhulu Sibili, isicathulo sabantwana zirenja from $70 kusiya $100. Ama-uniform kathengeki. Endlini malodade wami olwama-twins amaphahla ukhala kubi. Imali ayikhipheleyo ifika kuma 600 bond. Kulapha akaphelelanga ukuthenga konke amabhuku afunakalayo. Hayi siyakhala ngohulumende kayenze something shwa sesidiniwe ngokubhadala amazonke lezi. Ngangcono vele banike utitsha labo ama-US dollars abawafunayo encela kudinga sihlisela izinto.
Isimo somnotho simi manzonzo, ukusilela kwemali emabhanga, ukuqansa kwentengo yempahla yesikolo lokudla kanye le-school fees sekuthiye abazali bedidene ingqondo ukuthi abanye abafundi baye esikolo bengela mfanelo zesikolo ezeneleyo njalo balakho ukubuyiselwa emakhaya ngemva kwensuku ezithile uma abazali babo bengenzanga izivumelwano zokuhlawula ischool fees. Ababalisi abakade besesatshelwa ukuba bengakhalala umsebenzi bonke bebekhona emsebenzini. Ngimele iStudio 7 yiwo Bulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Inhlanganiso elwela amalungelo abodokotela yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi ukuhlukuluzwa kwamalunga ayo nguhulumende sokubangele ukuthi labo abakade sebebuyele emsebenzini babeke phansi amajogwe bakhalale njalo. Umphathi wesibhedlela sempilo uDokotela Solwayo Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi ngempela abanye odokotela bebekhona ekuseni lamhlanje kodwa baphinda baflathela. Uthi uzakwazisa umumo oqotho ngalolu daba kusasa njengoba abanye sebechayisile. Kubikwa kulabo dokotela abambalwa ezibhedlela ezigoqela iBarrie Nyatwa, Harare Central, United Bulawayo Hospitals lezinye lanxa uhulumende esithi iningi selibuyele emsebenzini. Ukuzwa ukuthi udaba lolu luphatha njani umphakathi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli weMakhokhoba edalela ePhalamende umnumzana James Sithole okubandla leMDC.
Ngikhuluma nginje kuvikiyana nehephekileyo, ngikhuluma njengabalutshwana bonabo endiwe babonileyo mina abathathu ababuye kimi lapha nezihlobo zabo bebengabantu kade besesibhedlela. Kodwa omunye uthi yena ubeselamaviki amabili e-admitiwe esibhedlela kodwa kazange ke ekethole ke uncedo. So babuyile labo abahlali bathi bona bacetshisiwe ngamanesi kumbe omongikazi ukuthi ngangcono bephume bezama ukudinga uncedo, bezama ukuzincedisa bephandle kwesibhedlela ngoba esibhedlela kutho ukuthi isimo sabo sizaba lokho siqhubeka siya phansi siba nzima ngoba kakula ncedo abazalithola ngenxa ye-strike lesi esikhona. So bathole nzima sibili, abanye bakhona ababili sacina sibancedisa ukuthi sibatholise imali ukuthi behambe nje ekhaya. Ukuthi kunjani khona le ngeqiniso lami ngithi ngangikwazi kodwa umumo mubi-ke kakhulu. Njengalapha koBulawayo i-council inamaklinika angu-19 nesibhedlela esishodwa esesonke hospital. Konke lokhu zonke lezi zivulile.
njengoba sikwazi ukuthi amaklinika ngawe-primary care, kulama cases lana izimo abanye abantu abagula kakhulu ukuthi kugcina iklinika kusuka kube phezulu kwayo, iklinika begcine besahambisa-ke esibhedlela.
Ngezinye indlela akula sizo ukulabo abangenelisiyo ukuya kubodokotela abazimeleyo.
Hhayi, akula ngoba futhi umumo futhi okhona sikhuluma sinalabo abathi kubona balama-medical aid. Okwenzakalayo futhi isimo simbi, ungahamba kumadokotela kuma-private doctors, ilapho ekade sicabangela khona ukuthi njengoba amadokotela engekho esibhedlela, kutho ukuthi amadokotela engxayabe kuma-private kuma-secondary kuma-private. But okwenzakalayo futhi nxa kufika khona ngale sili bafuna ama-shortfall, and bengakubhalela futhi i-prescription ukuthi yethenga imithi ezithengela, imali yakhona abayifunayo bafuna imali yakwamanye amazwe, lokhu esithi khona i-foreign currency. So kugcina abantu abaningi vele kubasinda kwehlula. Sikhuluma nje ngemithi nje esiyithatha lula, sithi amaphilisi e-BP. Abantu abaningi kabasebenzi, imali evela kwamanye amandla kabayithola. So kugcina vele kungasindi ukuthi umuntu uhamba kudokotela kufuneka i-shortfall awusakwanisi. Kulabo abakwanisayo ungayibhadangile i-shortfall, ungahamba-ke uyabhalelwa kuthiwe hamba uyethenga-ke umuthi, imali yakhona-ke sesingasayikwanisi. So isimo simbi, ngingathi kathesi abantu siphila ngomusa kaNkulunkulu.
Hello-ke, ngumnumzana James Sithole, ummeli weMakhokhova idalele ephalamende engowebandla le-MDC, ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu sikudaba lona lolu olokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Silo Thomas Chiripasi, intatheli zindaba ye-Studio 7 oyethekelele isibhedlela se-Parirenyathwa. Siyakwamukela, Thomas.
Yabo.
Ye, ungatsho ukuthi umumo unjani lapho okhona?
Intatheli Manzonzo, lapha esibhedlela se-Parirenyathwa abantu abaningi babuza kabatoni luneto ngoba abadokotela lokhu bekalala umsebenzi. Kulamadokotela amane asebuyile emsebenzini amusha ngamva kokuba uhulumende etshele izisebenzi ukuthi zibuyele emsebenzini, kodwa amadokotela laba bathi umsebenzi usumnenge akabasakwanisi ukuncedisa abantu abafuna ukuthi balashwe lapha esibhedlela.
Sizwa kuthiwa bebekhona abanye ababuyileyo ekuseni kwathi kusiba emini basuka, bebebaningi yini?
Kubekhona abantu abaningi sevele ababuyileyo namhla, kodwa-ke abayenelisanga ukuthola umncedo ngoba amadokotela balutshwane. Ababuyileyo namhla bathe bona ukuze balatshwe kuyathatha isikhathi eside. Kodwa-ke amadokotela laba abane bathi bona bazabuyela njalo ku-strike ngoba umsebenzi sokuteki kakhulu.
Hayi, kulungile, sibongile kakhulu Thomas Chiripasi, siza kuthinta njalo kusasa sizokuthi kuhamba njani.
Yebo, mthokazo omuhle. Mina nguMike Gobe, umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje kuhlelo sixoxa ngemfundo yemakholijini aphezulu. Abafundi emakholijini bayenelisa na ukuzimela bengaphutsha izifundo zabo? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumeleni umlayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Asihlanganeni khona ngo-8 PM.
Uhulumende uthi kenelisi ukubhadala izisebenzi zakhe ngedola leMelika ukuyinsika yenkinga zakhe ezilokhu ziselekana mihla ngemihla. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi nxa uhulumende engavele abhadale izisebenzi zakhe ngedola leMelika, umnotho welizwe ovele ucuba uzahle uguqe ngamadolo. Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okumangalisayo ukuthi umphathintambo uNcube wazisa ukuba imali isikhona esikhwameni sikahulumende kulandela ukufakwa komthelo we-2%.
Ye, bekumele ukuthi nxa esithi yena uhulumende esithi kala ma-US dollar ufanele abanikeze imali ehambelana nalokho abakufunayo ngoba nxa engasabanika ngakhonoko bathona abayenelisiwe emsebenzini. Umthuli Ncube wathi yena esefaka umthelo we 2% wathi nasokule budget in surplus. Kanti imali yakhona kanti isetshenziswa nxa ingasabhatala izisebenzi. Uhulumende wethu vele unguhulumende owamanga. Kakhulu iqiniso.
Umqoqi wenhlelo zebandla le-MDC koBulawayo uNkosazana Rita Ndlovu uthi sokusobala ukuthi uhulumende usehlulekile njalo kuyabonakala ukuthi kalayo imali yakwamanye amazwe yokubhadala izisebenzi.
Okokuqala inqabe sithi bangazake bawenelisi ukubabhadala imali eliya ngaphandle kwelizwe baqinisile langoba kabalayo leyo mali and nxa ucabanga kuhle imali yona le khona esetyuletha eyama-US dollar nama-rand yimali ezisebantwini ayikhona imali evela kugovernment yimali vele esebantwini engaziwayo lokuthi vela kubani so bangathi bayababhadala ngemali yona le-US dollar iyabe iyimali kabani ngoba kakula uhulumende nje vele usebenzisa i-bond note kafuni ukuthi kube semthethweni ukuthi basebenzise isayiza irandi kumbeni i-US dollar official so uzathi kubhadale ngale babhadala ngaleyo mali bevele beyithatha ngale.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu uthi kuyabonakala ukuthi uhulumende usethwele amagabha avuzayo ngoba uyazama ukuvala la kodwa kuvuze laphayana.
Laba sokulenkinga ye ngazimbali esindebele lithi system ukuthi into yakhona ayisasebenzeki vele so into sokudubuka nje izinto lapha nalaphana babeziveza ukuthi umzimba lo ongawubheka njengomzimba weZimbabwe ubambe umkhuhlane ongathelaphekile zona izindlela sokubuya okungama uyakhumbula uma bekukhulunywa ngengculazi kuthiwa kunento kuthiwa ama-opportunity diseases lana adubukayo nje ngoba vele into yonke seyiyona nje so umuntu weZimbabwe osebenzayo uzicabangela yena le muli yakhe ngokuyasebenza why isizathu yikuthi uhulumende naye akabhekelanga apa akakhangelelanga abantu ukuzikhangelele yena namandla apho okufuze awasini.
Kodwa uNgwenya uthi okunye okungaba kubangela udubo olukhona ukuthi uhulumende uyachaphaza imali
nxa ilizwe lethu likhangelane lokhetho ama-elections uhulumende abe busy ejika izimali zonke indawo ejikela amasotsha amapholisa izisebenzi zakhe kuthengwa izimota zokukhankasa kanti kungani nxa abantwana besithi bona sebefuna imali abayisebenzelayo khona sokuzima okukuzima ukuthi udinge imali yakhona liqiniso nxa ingaze izuzakale kumbe singathi iyazuzakala kuza kuba le inflation ngoba abathengisa izimpahla lokudla bayethi bekhweza labo izinto zabo so singathi khona ngesikhiwa iyabithi wage push inflation.
Imizamo kahulumende eyokulungisisa lolu daba ikhanya isehlula. Nanku izisebenzi sithi azifuni kuhlala phansi zikhulumisane laye. Umongameli Donald Trump wele Melika ukhangelelwe ukwethula umbiko lamhlanje kusihlwa omayelana lezomvikela emngceleni welizwe leMelika leMexico ngesikhathi kuvalwe ingxenye kahulumende ngendaba yokuthi kumele idale leCongress labe amabhiliyoni adlula amahlanu amadola i 5.6 billion dollars yokwakha umduli wokuvimba abantu abavela eMexico. UTrump uphikisana lamalunga eCongress akubandla lamaDemocrats athi angeke amdingela imali yokwakha umduli emngceleni welizwe leMelika leMexico. Sokufika phose amalanga angamachumi amabili kuvalwe uhulumende weMelika, uTrump esithi kumele amaDemocrats akhulume laye ngokwaba imali yokwakha umduli lo kuluhlu lwendleko zika-2019. Kambe uzakwethulani ntambama uTrump?
Umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi uTrump uzakhuluma ngezomvikela emngceleni wamazwe la lokwakha umduli awufunayo.
What I expect the president will do tonight is explain to the American people that we have a humanitarian and security crisis at our southern border. 60,000 people are now attempting to come into our country illegally.
Ngikhangelele ukuthi uMongameli namhla azakwenza ukuthi uzalandisela abantu bakwele Melika ukuthi kulokuxokozela kwabantu emngceleni lelizwe leMexico lapho kulabanye njalo abafuna ukungena elizweni abalakho ukwenza okungavunyelwayo. Kulabantu abafika inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 60,000 abafuna ukungena okungekho emthethweni kwele Melika ngenyanga. Lokhu kusho ukuthi kulabantu abafika inkulungwane ezimbili 2,000 ngelanga abafuna ukungena eMelika.
The vast majority of those people now are families and unaccompanied children, and it simply is overwhelming the ability of our Customs and Border Patrol to address it.
Iningi labantu laba zimuli labantwana abazihambela bodwa. Lokhu kusho ukuthi abagcine umngcele sebesehluleka ukuphatha lolu daba.
Hello, okay, ngamanzi kamsekeli kamongameli wele Melika umnumzana Mike Pence. Ingcwethi zombusazwe zithi uTrump ufuna ukwakha umduli lo elenjongo yokujabulisa abalandeli bakhe abathembisa ikhankasa kukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016 ukuthi uzakwakha umduli ovimba abantu bokuza. Umnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uTrump uzama ukujabulisa abalandeli bebandla lakhe elama Republicans.
UTrump uyabona ukuthi isupport akalayo for umduli lo ofuna ukwakha le border ye lomngcele weMexico. Into engibona ungathi uzoyenza, I think uzokeya state of emergency for i-area yonaleyana, because I think there's somewhere lomthetho othi angadeclare i-emergency kuyo le area la uzothola i-access to i-funding ayifunayo for umduli wakhe. Noma engenza kanjalo izochallengewa e-court indaba naleyo ngoba ngibona ukuthi abantu bangaphomba ukuvumelana lakho njenje ngoba yiyo kuthiwa i-abuse of office azibesezama ukuyenza leyo.
Ye, nxa sikhangele siyabona ukuthi udaba lolo nxaso lo usenziwa ngale ndlela lungani lungadonsa sile isikhathi eside, ubona zani kodwa kuyaphetha ngani konke khonokho lo hulumende lokho evalile.
UTrump I think uzama ukuaphila to ibase yakhe for sure ukuthi ibase yakhe since wabathembisa lo mduli kumele abonakale engathi uyawulwela, kodwa masiqinisweni ebathembisa kazangathi uzobhadalelwa ngama-citizens akamuzi ze-America, ama-citizens e-America wathi yena umduli lo uzobhadalelwa e-Mexico. So ngoba sehlulekile ukuthi athole afosi Mexico ukuthi ibhadalele lo mduli, that's why manje esezama ukufosela i-Congress ukuthi ibhadalele lo mduli yena wayethembisa ukuthi Mexico yiyo uzofosa i-Mexico ukuthi ibhadale. So abantu sebebona ukuthi izithembiso zakhe azingeke zisafezeka.
Ye, kodwa siyabona-ke ukuthi-ke ama-democrats kumele amlande ukuthi bahlale phansi phela bakhulume ngakhonokho. Loba nje yena wayethe ukungasoze abagcone ngakhonokho okwenzakalayo, wona ama-democrats aza kubamba njani khonokho?
Ngathi ama-democrats ale upper hand ngoba uTrump wavele wathi yena uzoyi-owner i-shutdown le. And for sure ama-democrats they're late because they called this bluff ngoba nanku-ke bathe all right ma usithi uzoyi-owner wena i-shutdown le kusho ukuthi singeyakho-ke. And so kusho ukuthi kukuye uTrump. So ngezinye indlela uTrump nguye sokumele ukuthi abone ukuthi ama-democracy last week apresente i-bill noma i-bill yona leyo ukuthi i-government ivulwe, but noma i-bill yakhona ingelamali for umduli, uTrump sokumele acabange kabili lapho ukuthi abantu asebehlupheka-ke yizisebenzi zikahulumente. So namhlanje ilanga lesithumi lasikhombiso i-government ivaliwe. So you can imagine abantu abasebenza lapho ama-cheka wabaholi balama-renti balezikwelete lanilani. So at the end of the day kuyagcina sokucreate ama-problems ngoba nakho futhi sizwile ukuthi kubakhona enye i-union ye-government esifayile i-lawsuit against i-government ka-Trump li-White House ukuthi bafuna imali yabo.
Siyabonga mnumzana Den Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 besivalisela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama Chris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.